Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhla ka 31 Mfufu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olambulela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT likhumula inhlanganiso yeMDC Veterans Association lesithi kayizimele yodwa. Uhlelo lokuhlola igazi lezakhamizi ukuthi zingaba legcikwane leHIV ndlungandlu alukafinyeleli eBinga lapho iziphathamandla kade zisithi lwenziwa.
EBinga kulaba abafikanga eBinga laba abatesta door-to-door HIV. Sezwa nje ukuthi bazafika. Angazi program kumbe lokuze kumbe government lokuzafika yini kumbe hashi because I think government ayilamani.
Kuhlelo lwezomumo wezombusazwe sixoxa lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Abadala bathi bona ukuwa ayisikho okutshengisela ubudoda kodwa ukuvuka ngemva kokuwa yikho okutshengiselana indoda mhloboni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leMDCT lithi selikhumule inhlanganiso yeMDCT Veterans Activists Association lesithi kayizimele yodwa. Linhlanganiso eke yaphathisa amalunga alelibandla awachiselwa izindlu ngokuwakhela ezinye ibisizazakala ngokungachayi inja ifihla umphini isethula okusenhliziyweni yayo. Lokhu kuphume emhlanganweni walelibandla wenziwe kuyona le iviki. Sixoxe lesikhulumelisa linhlanganiso umnumzana Swithan Chirodza ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Wavelethiwa Council Revolution yenziwe ngathi izolo hayi kuthangi ethi yona izayo imele ibe ngathi luhlangothi oluzimeleyo njengamanye ama-non-governmental organization akhona elizweni.
Manje kutsho ukuthi ababe sebefuna ukujoyina inhlanganiso yenu bengayisibo bebandla le-MDC kuyahamba njani?
Thina vele besiluhlangothi olulandela umkhuseli bukababu ekwanjani. So amboni ukuthi okwakathesi singaba lesikhathi sokuthi siyabefunusa abantu abaseMDCT. Kodwa ngokuya kwesikhathi ngabe ukuthi into zingaguga. Kwesinye isikhathi kungaba njalo kodwa akwakathesi hhayi sithatha abantu vele abalandela ukwakumogesanjani.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza esikhulumelise inhlanganiso ye-MDC Veteran Activist Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Uhlelo lokuhlola igazi lezakhamizi ukuthi zingaba zilegcikwane le-HIV ndlungandlu alukafinyeleli eBinga lapho iziphathamandla kade zisithi lwenziwa. Lolu hlelo lukhokelwa lugatsha lwezempilakahle. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zalolu gatsha yehlule. Sixoxele sakhamuzi seBinga umnumzana Patrick Nene Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
EBinga kulaba abafikanga eBinga laba abatesta door-to-door HIV. Sezwa nje ukuthi bazafika. Angazi program kumbe lokuze kumbe government lokuzafika yini kumbe hashi because I think government ayilamani.
Kodwa zona zikhona yini inhlanganiso ezizibuye zisithi ziyatesta abantu?
Yeah, zikhona inhlanganiso nje njengelokuze leya ikitesta eklinika. Bayabuya beteste abantu eclinic, especially esinako ama-clinic. Amanye ama-clinic njengeTiyabuwa clinic, Chunga clinic, njengeTiyavuzuba clinic, lamanye ama-clinic nje wonke. So bayabeteste, bebuye bezotesta. Bayilaba ababuya door to door, asikaze sibabone.
Kodwa lona udubo lwe-HIV AIDS lunjani khona ngapha eBinga?
Lapha abantu bayagula ngoba ngenxa yenhlupho. Abantwana bonke abancane sekuphunga ukuhlangana nje emacansini labadala ngoba bese ufuna ukuthi bezenze something maybe imali yini bayahlangana nabo but sebethelwa yilokhu ze-HIV ilokhu zeni bebe positive ku-HIV but inhlupho yangikhona yokuthi ikoloni yeZimbabwe vele siyiwile sesifile iZimbabwe ayisela mali so umuntu wonke lanxa engumntwana wesikolo angahamba lapho kuyabe maybe i-butch border uyabe esediwa ukuthi angadla ngaphi ezuzeni seyabe sengena kube sebenguziphosela nje ezithelela umkhuhlane bengangeni emacanseni la bantu abangabaziyo ukuthi balani bagulani and baphila njani ufanele behambe first kuminister of health bethestwa bebonke ukuze bethathane ukuze bakhumuze.
Isike sezwa bona labo bahamba betester besithi bona bafikile ebhinga ukuthi bengabe befike kwesinye isigaba ongakwaziyo khona
engcenye bafike kwesinye isigaba but mina ngiyabe ngisebhinga every Monday, Wednesday, Thursday abasebenzise ama-channels ama-organizations ayabe ekhona ngapha ebhinga sinama-organization amaningi njengentengwe ibasilwezi i-hostel yena ngokwayo iloku laba abantu esifuna ukuthi beteste abantu bebeteste beloku lelo bantu house e-catholic so yibo abantu esifuna ukuthi bona behambe ukuthi laba abangenayo baye betshelwe ngubani ukuthi bengene ngayiphi indlela ebe singakwazi ngoba thina yite esinqume eziyiti abantu ithi ama-local leaders awalapha ebhinga ama-stakeholders.
Umnumzana Patrick Nennis Banda isakhamuzi sebhinga ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le ebhinga. Kumaviki amabili adluleyo besixoxisana lenkokheli yamabandla ezombusazwe sibuza ukuba zibona njani umumo njalo zibona kungalungiswa njani. Namhla siqhubeka ngalingxoxo lapho uGibbs Dube weStudio 7 axoxele siphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma omele isigaba seMpophoma phelandaba edalele eParliamente.
Abadala bathi kona ukuwa ayisiko okutshengisela ubudoda kodwa ukuvuka ngemva kokuwa yiko okutshengisela ubana uyindoda mhloboni. Into le ngitsholo ukubana ye lapho okube lezi gwenxa khona bekufuze ukubana thina njengomthwakazi walapho kwelakithi eleZimbabwe sibuye ndawoni sibuzanane ubana right that into le nxa iphambaniseke laphana sikwenze njani njengoba ngithile ubana yi-first time lokubusa besingela previous experience.
Njengoba kukhanya ngazani ke kuhlupha okunye lizamile ukuthi liphume lohlelo lolu olokwabela uZulu amashezi kambe ubona njani uJove njani njalo abantu ngani bayakhonona ngalo
uhlelo lokwabela amashezi abadindizazeshini uhlelo oluqhabeke kakhulu yinto okumele ngabe saqala ngayo vele sivela mhlawumbe ilizwe ngo-1980 ngoba yikho lapho okulombuzo wonke ubana umkhonomi ukubani umkhonomi ngokabani so uhlelo esibenza lolo noma kungaba nezingqinamba nalaphana kodwa ke lohlelo oluqondile kakhulu sibona thina amansundu abalapha kwele Zimbabwe sizibuse politically siphinde sizibuse futhi emkonomeni wethu welizwe yikho ukubana iZimbabwe ibe yiZimbabwe.
Ye mase sikhangela ke umnotho ungazani usugaqe ngamadolo okwamanje kambe ibandla leni libona ngazani kungavuselelwa njani khonokho.
Ye umkonomi ugaqule futhi ngamadolo yikho nje ubona sesibhizi sigijima ensukwini lezi eziphelileyo upresident nomongameli wethu ukungaphuma lento ta yi-10-point plan ayeyifake ku-state of the nation address yakhe wasuka lapho futhi sivula i-third session ye-parliament waselukela ku-address yakhe ubana kanti singenze njani ubana sisuke ebunzimeni lobo esikibo khona okwakathesi into ekhona yikuthi bona into esisidinga kathi esilapha eZimbabwe yinto abathi bona yimali entsha ngesihlo bathi i-new money, new finance.
Kukhanya kulokulwisana kakhulu kubandla lenu kubangwa isikhundla kambe liyalungisa njani umnotho kulokubanga kunjalo kubangiswana kaka
lokwana ndoda ngifuna ukuthi bana ngathi bona bakuthi kumamuvi ngale bakuthi yi-fiction ye kuyatholakala vele like even emolini ubana yibe mdlebadlephana ngoba lendawo lisemolini nje kuyatholakala lokwana kodwa into eyisiqobele ukuthi hhayi asonto esingaze sikhale ngayo kumbe sisingeze silabhele ngayo yinto encane nje edlulayo okutholakalayo nxa vele abantwana bebebaningi mpela egumeni.
Kukhanya ngazani kule bandla elibunjwayo okuthiwa yi-People First elilakho ukukhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru waxotshwa kuZANU PF kambe uthini ngalokho
Libandla liyahlekile le vele ungalibandla ubamanusile angazi ukuthi kukuyini kona kana ukuzamekayo but kuyehluleka vele kona kwenda kona ukuzamekayo asokwehlula ukuvuka ngithemba nxa ulandelela iphephandaba uzabona ukuthi kunomzuzwana othi awukuthemba mliswa omunye wanabo abasuka besithi bangani bafuna avula into yakhona sokuxatshela sokunzima sebekhulumisana kubi akuswela into emekuhle khonapho hhayi lokona vele ngasakhulumi ngakho asikufakele ecinini akunaludo people face people face thina vele izalo nto yivele yipati yabantu yipati yadalwa ngabantu emeni lwabantu yiko sithiwa yimaskati soloko unesofuna ukhunya lokhu hhayi uchitha isikhathi ei yikuzama ukudima le yamadona yini kodwa akunaludo
lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF omela isigaba sempophoma phela indaba bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwabulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikaSthandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla siselubane njalo silomlaleli weStudio 7 obesithumezele umbiko ngomakhalekhukhwini ukuthi asitshele ukuthi kwenzakalani esigabeni sakhe. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mama. Mina uMrs. Ngwenya ngikuwadi 28 esigabeni selupane. Uwadi 28 uye-Northern Boundary uyabe usuka e-St. Luke's nje endaweni yelupane khona ngale siduze le-St. Luke's. Thina impilo ngani kayi sakuhambi kuhle sivile ukuze ungahambi kuhle kungendaba yendlala lo nyaka yikuthi indlala. Indlala yiyo esihluphayo iminyaka yonke hayi okunye nxa izulu linile kuyabe kungelahlupho sibili indlala isize yasehlise lenhlelweni zethu zabomama ngoba sazitshaya amakliyabhu kodwa ngendaba yendlala sisakwanisi lokuthi amakliyabhu siwatshaye ngoba sesidinga kona ukudla.
Kungani lisehluleka? Kuyini elalikusebenzisa emaklabhu la?
Esasikusebenzisa kwakuyikuthi singalima. Sibe sesihlanganisa amabele, sibe sesihambisa siyethengisa kobulawayo. Sibe sesiqala into lezi ezinjengemthungo, amalala, singabomama sisiyathengisa elufani ku-Women's Center. Kuyabe kungabomama abayeluka nje imthungo yamalala. Okuningi vele sikakhulu ngeze-culture khonokho okokweluka. Lokufundisana nje ngokuphathana nje kwemakhithini njani njani.
Njoba lisithi akusela mombo okuthengisa kobulawayo ngezinye indlela elikuswelayo yimali yokuthi liqhubeke ngalezi ndlela.
Imali asikuswelayo yimali ngoba imali siyizuza ekulimeni. Nxa izulu lingasananga yasi imali yangkhona inzima ukuthi siyithole.
Izivande ke sake saxoxa labanye elupane edaluka ababesithi baphila ngezivande bethengise yikho lapho abazithola khona imali. Yini azikho yini izivande?
Thina ke ewadini yethu sayakha endaweni eyiforest. Amanzi kasilawo amanzi. Amanzi akhatshana sibili siyahambela ukuthi sihamba o 3 kilometers to 4 kilometers nxa siyathatha amanzi.
Ngubani elikhuluma la inxa lilo hlupho lunje?
Ukhansila wethu ngungwenya uSteven sasikhuluma sibili ngamanzi ukuthi hayi amanzi kasilala uthi uyakubeka khona ngale ekhansilini council yena isibhorane okuthiwe sizagejwa vele sikhatshana lathi kakhulu kwagcina ukukhangelelwa laba abahamba o 15 k's besiyadinga amanzi labo 11 k's besiyadinga amanzi futhi thina sasala sohlelo lwengadi yikho lwaseshula.
Khathe siyabona ukuthi abaningi sebelungiselela ukulima.
Lonyaka kukhanya kuqhubeka kunjalo ngoba umoya wangkhona obakhona kuba umoya lwana vele uyabona kuyaba lamayezi. Izulu langkhona ukuthi line kube lo moya ukuthi kuyatepula sibili utshani ezindlini sibili izindlu ezingaqinanga sibili ziyahamba. So kasilathemba lokuthi izulu liza kuba khona.
Kodwa kukhona khathe selikwenzayo kuyini liphila njani?
khathesi kunzima sibili. Kunzima sibili ukuthi haya akukhulumeki lo bunzima bangkhona ngoba abantu vele baphila ngemchibi. Bahamba bese udinga imchibi egangeni. Le vision la idona labuya lithi abantu ukudla njani njani. Awungcane lokho sabhalisa sabhalisa. Njalo le dona yangkhona yathi buyile. Yabuya kwabhalwa bonabo abayibo abayibo abale nkomo abazuzayo. Thina singazuzi lutho vele kasi zange sabhala.
Libona ingane kukhethwana ngokuthi ubani usekela liphi ibandla?
Yebo, kuyenzakala khonokho ngoba yikho sibili okukhona. Ukuthi hayi ubani kasi soze simkambe lanxa edubeka ngendaba zokuthi usupporta uhlangothi oluthile.
Manje ikusasa yenu liyibona njani khona ngapha?
Ah, lakho sokusemandleni kaNkulunkulu lapho sesithembele khona. Ukuthi njengoba yena kunguye owasinika umoya wokuphefumula, hayi nguye sesikwazi ukuthi hayi wesazi lapho kuyazasibeka khona kulapho esizabe simi khona ngoba kwakhathe sisibili hayi kithi kunzima sibili. Alapha sithole nzima la.
Sibongile ukuxoxa lani, lingavalelisa abalaleni.
Hayi, nami ngibonge kakhulu. Ngathaba sibili ukungena ehlelweni. Kade ngafisa, ngilokhe ngifisa. Manje i-network yangikhona ikuthi ihambe esigodweni. Kuyabe kunzima ukuthi limbambe.
Esigodweni njani?
Uyabuchuyisa nje uyilengise esigodweni. So ingaqala kuyukuthi ngisayenze enye imisebenzi ekhishini le ngingayizwanga. Iyangeka ikholo yangkhona. Ngingangena endlini i-network ayibambi.
Hayi, kodwa kuhle sesixoxelani. Sizabe silithinta ngezinye insuku.
Kulungile mama. Uyaliqhubeke ngomsebenzi wenu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loMangwenya weLupane obesixoxela ukuthi baphila njani kulesi sigaba. Lithiye indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyabonga ke Sithandekile Mhlanga ube lelanga elihle.
Gastoni wichi da buda buda house ni jegite di.
Ari gastoni wichi.
Gastoni wichi da buda buda house ni jegite di.
Ari di jegite di.
Di jegite di jegite di jegite di.
Oh
di jegite di.
Ari jagi ready,
ri jagi ready, jagi ready, jagi ready, ri jagi ready.
Zastani wichi,
aye.
Zastani wichi, da bula bula housei, ri jagi ready.
Oh, zastani wichi.
Zastani wichi, da bula bula housei, ri jagi ready.
Ri jagi ready.
Ri jagi daddy, jagi daddy, jagi daddy. Ri jagi daddy.
Ri jagi daddy.
Ri jagi daddy, jagi daddy, jagi daddy. Ri jagi daddy.
Yonas tomaki fishi.
Yonas ile budi filidezi no fudu. Yonas tomaki fishi. Yonas gira aidi.
Yonas tomaki fishi.
Yonas ile budi filidezi no fudu. Yonas tomaki fishi.
Ukugqiba uhlelo sikhangele ebezikhokhela. Ibandla leMDCT likhumula inhlanganiso yeMDC Veterans Association lisithi kayizimele yodwa. Uhlelo lokuhlola igazi lezakhamizi ukuthi zingaba legcikwane leHIV ndlungandlu alukafinyeleli eBinga lapho iziphathamandla kade zisithi lwenziwa. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message ku-WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.